So kuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani izulukandaba ulamukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo omhlazi ku 30 Mabasa 2022 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, abasakhulayo benhlanganiso yabantwana ababalwa impi yenkululeko bathi baza kuyavikela intathele zindaba uHopewell Jingono okuthiwa uzathathelwa imbuzi zakhe ngabebandla lezanu PF kusasa. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lugcitshwe namuhla kule nkuthazo yokuthi lwengezelelwe esinye isikhathi.
Ngeke saqala ngokuya emthethandaba mfowethu, sizakhuluma labo abezek, sizabancenga njengokubancenga esakwenzayo. Kumele sibe lethemba athi ukuqala ngokufumbatha isibhakera.
UZulu utshengise ukukhathazeka ngeminye yemibuzo ebibuzwa ngakade beqhuba umsebenzi ukubala abantu kuhlelo lwe-census olugcitshwe lamuhla.
Ngasengibuza futhi ukuthi ngishadile yini, omunye wami wacina ukuthi I love you kimi, kumbe ngacina ukuthi mina I love you ngisisho komunye wami.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Babalwa impi yenkululeko eye Children of War Veterans of Zimbabwe Association bathi baza kuyavikela intathele zindaba uHopewell Jingono ukuthiwa uzathathelwa imbuzi zakhe ngabebandla lezanu PF kusasa. Isiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Taurai Kandishaya wazise kuyonale iviki enkundleni yokuxhumana iTwitter ukuthi yena labanye bakhe baza kuya ekhaya likaJingono kwaMurewa lapho abazathatha khona imbuzi ezikhula ziphose zilingane lamazinyane enkomo ezohlobo lwebhuwa. UKandishaya uthi uJingono waphiwa lezi mbuzi nguhulumende ngenhloso yokuthi zingazala ziphiwe abanye. Kodwa uJingono uyalandula lokhu esithi wazithengela ngemali yakhe. Ngalokho uKandishaya labanye bakhe bathi kusasa baza kuya kwaMurewa beyothatha lezo mbuzi. UJingono ufake ubufakazi bokuthenga imbuzi lezi kwele South Africa enkundleni yokuxhumana eTwitter. Inhlanganiso yeChildren of War Veterans of Zimbabwe ithi iza kuyalinda uJingono ukuthi angathathelwa lezo mbuzi ngabezanu PF laba. Uhlelo lokubhalisela ukuvota lugcitshwe lamuhla kule nkuthazo yokuthi lwengezelelwe esinye isikhathi. Ibandla le-Citizens Coalition for Change lithi lizakusa isicelo sokuthi kwengezelelwe isikhathi ngoba abantu abaningi bebengafinyeleli indawo zokubhalisela ukuvota. Lezinye ingxaki. Sixoxe lesikhulumeli sebandla leli kobulawayo umnumzana Swithan Jirowotsa.
I-Citizens Coalition for Change lapha komthwakazi ifuna ukuthi uhlelo lokubhalisela ukuvota lengezelelwe amalanga ngezizathu ezithi. Okokuqala, yithe saqalayo ukucela iZEC ukuthi ibuye kumbe isilande emalokishini sisenzela ukuthi kube lula ukubhalisa ukuvota. iZEC yabona ukuthi isicelo sethu silomkantsho yavuma ukubuya ezindaweni zethu okwesibili isivumile ukubuya emalokishini siyananzelela ukuthi abantu bayabhalisa ukuvota ngobuningi babo siyananzelela ukuthi abantu ababhalisa ukuvota ethentini elilodwa ngelanga bayadlula inkulungwane lamachumi amahlanu yona izeki ifake amatent ambalwa kobulawayo lokho kutsho ukuthi kulula ukwedlula inani labantu abadingakalayo ukuregister ukuvota ukuze ubulayo angathathelwa ama-constituency nge-delimitation. Okwesithathu, iofisi yakomsitheli ethathisa izincwadi zokuzalwa lezithupha ifake amatenti emalokishini njalo abantu abaningi banikezwa izithupha. Lokhu kwenza abantu benelise ukubhalisa ukuvota.
Manje ngokubona kwenu kuyini okubangele ukuthi abantu beqale behodula inyawo uhlelo luqalisa? Kuyini okungaba kubangele ukuthi beqalise emaphethelweni ukuhamba ngobunengi ukuyabhalisela ukuvota?
Iofisi yeZEC ikhatshana labantu, yikho sasikhalela ukuthi iZEC ibhalise abantu abafuna ukuvota ezindaweni abahlala kizo. Njalo iZEC ibingakhankasi njengokukhankasa ebesikwenza njengebandla le Citizens Coalition for Change. Abantu abalazo izithupha ezisetshenziswa nxa kubhaliswa ukuvota. Abakomsitheli banikeza izithupha ezilutshwane njengelanga. Sibona ukuthi iZEC le ofisi ka Registrar General naleya komsitheli bafaka imigoqo eminingi eyenza ukuthi abantu behluleke ukubhalisa ukuvota.
Manje isicelo senu sokuthi kwengezelelwe amalanga libona ungani sizemukelwa na njalo lisiqhube njani? Ungasitshela lokuthi nqa kuyikuthi kuyehlule akhona yini amanye amanyathelo elingawathatha afana lokuya emthethwandaba ukwengezelela amalanga la?
Ngeke saqala ngokuya emthethwandaba mfowethu, sizakhuluma labo abeZEC, sizabancenga njengokubancenga esakwenzayo, sibe lethemba ukuthi bazazwisisa lokwamukela izikhalazo zethu njengokwamukela abakwenzayo isikhalazo sethu esokufakelwa amatent emalokishini lapho esihlala khona. Kumele sibe lethemba athi ukuqala ngokufumbatha isibhakela.
Lo ke ngumnumzana Swithan Jirotsa, isikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change kobulawayo. Lokhu sikudaba lunye inhlanganiso ebeziqhuba umkhankaso wokukhuthaza ukuthi uZulu abhalisele ukuvota othiwa ekhaya vote campaign. Lazo zithi uhulumende kumele engezelele amalanga okubhalisa ukuvota. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Uhlelo lolu luqale abaningi bemadolonzima kodwa emaphethelweni alo bese besukuma ngobuningi besiyabhalisa. Abanye behlola ukuthi amabizo abo akhona na kuluhlu lwabavoti. Izigaba zemaNdebeleni ezibhalisa la kobulawayo zibikwa zilabantu abalutshwane ababhalisa ukuvota, okuza kwenza ukuthi uhlelo lokwaba iziqindi zokuvota delimitation iphungule izabelo zokuvota, okutsho ukuthi kuza kuba labameli bedale abalutshwane abavela kulumango. Inhlanganiso ezilomkhankaso obizwa ngokuthi ekhaya vote zithi seziqedile ihlandla lokuqala lakulumkhankaso. Inhlanganiso lezi zithi abatsha kumele baphiwe ulwazi lokuba baqakatheke njani ukuvota. Lezi nhlanganiso lazo zithi iZEC kumele yengeze amalanga ukubhalisa ukuvota. Ekhuluma lentatheli izindaba zeStudio 7 okhulumela inhlanganiso ye-Ekhaya Vote umnumzana Nkosi Khona David uthi kuningi asebekufundile ngesikhathi bencedisana leZEC ukuthi abatsha babhalise ukuvota. Uthi abatsha abaningi kabakazinikeli ukubhalisa ukuvota xa bengaphiwa ngawulwazi olweneleyo ngokuqakatheka kokukhetha inkokheli abayifunayo. Umnumzana David uthi kumele kube lendlela zokukhulumisana labatsha ezehlukene lalezo ezisetshenziswa ukukhuluma labadala ukuze babhalise ukuvota.
Uhlelo lolu luhambe kuhle kakhulu solufike emaphethelweni namhlanje, luhambe kakuhle kakhulu njalo lathi sesifundile izinto eziningi ekuthini abantu abasha information bafuna ukuthi ipackage njani.
Uqhubeke sithi bancenga inhlanganiso yeZEC ukuba yengeza amalanga ukuba abantu baqhubeke bebhalisa ukuhlonipha ukuvota
njalo sikhuthaza ukuthi uhlelo lemobile voter registration eliphelayo kodwa kubhalisa ukuvota kuyalokho kuvuliwe abantu abasha nxa bethola ama IDs abo siyawakhuthaza njalo ukuthi babhalise ukuvota kuqakathekile kakhulu khona lokho
ingcwethi kwezombusazwe wonkosikazi Abigail Khuphe uthe ziningi izizathu ezivangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisa ukuvota
to kubantu abasakhulayo sengike ngakhuluma labo bathi bona abaregister ngoba ababoni mehluko selokho bazalwa balokho bebuswa nguhulumeni oyedwa and into zilokho zisiba wese into azilungi into zilokho zisiba wese so abasela njunkuntsho ukuthi abebe-register bakwazi ukuthi next year umphumela wama-elections uzabe unjani
isakamuzi esiphatheke kuhlelo lokubhalisa ukuvota umnumzana Douglas ube uthi kumele kube le ndlela ezibekwe nguhulumende ukuze abantu babhalise ukuvota
ukuvota kuqatheke kakhulu ezithina abantu abasha abantu abasakhulayo ngoba nje kokuqala vele kulilungelo lethu abantu abasakhulayo thi sikwazi ukuvota and uparticipate kuma-democratic process khona kuya kusinika ilungelo lokuthi lathi sisibe lomutsho entweni zombusazwe wakhale kathesi abantu abasha siyakhala ngemsebenzi and masikhala ngemsebenzi kanjalo sele sibhleme ozibanibani ukuthi ozibanibani babenza sisele imsebenzi why not singathathi le uvota urejista ukuvota lokhu
uhlelo lokubhalisa ukuvota lwaqala mhla ka-10 Dlolanja kule nkuthazo yokuba abasha babhalise ukuvota ngoba iningi labo lingafuni ukuphatheka kwezombusazwe ngimele 27 iseharare ngumlondolozi Ndlovu
uZulu utshengise ukukhathazeka ngeminye yemibuzo ebibuzwa ngabakade beqhuba umsebenzi wokubala abantu kuhlelo lwe-census olukhokhelwa ngabo hlangothi lwamanani olweZimbabwe National Statistics Agency iZimstat olugqitshwe lamuhla intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Iningi labantu litshengise ukuphatheka kubi ngeminye yemibuzo ebibuzwa uZulu ngesikhathi ebalwa besithi basele bengabadidekileyo njengoba bengabonanga ubudlelwano bobukhona phakathi kwemibuzo lohlelo lokubalwa. Omunye walabo abathi bamangaliswe ngeminye yemibuzo abekade beyibuzwa ngunkosikazi Nesisa Mdlongwa wakoBulawayo.
Ye mina lami njengomama isakha sibili hayi akumphathanga ngendlela kade bebuza ngakhona hayi bebesibuza sibili imibuzo yakho neminingi nengi ngokusa kuyi-Thursday kuvuka kuyi-Friday kulela abantu abangaka endlini ovuke ehamba ongahlali khona lapho kewalala ngubani njalo umkakho usebenza ngalihlala libangaki udla kangaki ngelanga mbatshe ukuthi hayi mina vele kasisebenzi sihlezi nje singumuntu ozihlaleleyo ongalaplani yokuthi ngathi ngithini ye umsebenzi uyawufuna yithi ye umsebenzi ngiyawufuna
eminye yemibuzo yakhona unkosikazi Mdlongwa uthi ibingethelela amahloni emuntwini omdala njengaye
ligeza kangaka izandla ngelanga ligezela ngaphi izandla libasumlilo lipheka ngestofu liye-radio endlini lile-TV endlini lilefoni yabo imibuzo yonke le nje kade besibuza yona so singazi ukuthi imibuzo le kade besibuza yona ngeyani injani but bekunzima ukuthi siyiphendule shem njengeyokuthi kuthe endlini lilele libangayo kuvuka kusisa yabo into zangikhona hayi bezinzima kakhulu imibuzo yabo hayi binzima so asazi ukuthi singancediseka yini ngembuzo yabo yona liyade besibuza yona
okugcizelelwe njalo ngunkosikazi Zandile Ngulube wasedolobheni leHarare
eminye imibuzo kade buzwa ku-census ayisiyombuzo ebesiyikhangelele njengokwazi kwethu ukuthi i-census ngeyokuthi sibalwe kukhanya ukuthi population injani imi njani population elizwe so eminye imibuzo njengami mina ngike ngabuzwa ngokuthi ngisebenzisa i-toilet yiphi i-septic ble kumbe i-flush yinto ngizibuzwa lokuthi nxa siphuma etoilet siyageza izandla ngapi yimbuzo engiyibuziweyo lami mphendula lilesinki yini mphendule lami so eminye imibuzo kade ngayicabangeli vele ukuthi ingabuzwa
eminye yemibuzo yakhona unkosikazi Ngulube uthi akayizwisisanga ukuthi vele ibijongeni
lokuthi ngichilo mina ukuthi hayi umkami kasebenzi but at the end of the day ngiyabuza ukuthi uprofita how much iprofit ebuyayo endlini ngini nje imali engenayo endlini kodwa ngichilo ukuthi asisebenzi so angazi ukungenelana njani imbuzo yabo ingani imbuzo yokuthi sizoncedakala sizosizakala sifuna ukusisiza ngendlela kade bebuza ngayo so angazi ukuthi yikho yini okade kumele kubuzwe kumbe njalo silahlekile
kwagcizelelwa ngesinye njalo isakhamuzi edolobheni lakobulawayo umnumzana Humphrey Siziba othi yena ubengayizwisisi laye eminye imibuzo yakhona ukuthi ibibuzelwani
kulalapho engibuzwe khona ukuthi indlu yakhiwa ngezitini ezingaki ngase ngibuza futhi ukuthi ngishadile yini omunye wami wacina ukuthi I love you kimi kumbe ngacina ukuthi mina I love you ngisisho komunye wami so eminye imibuzo bengayizwisisi but bona mama experts ku statistics bayakwazi ukuthi bayisebenzisane yonke le esingathi information yonke le debating
umqondisi enhlanganisweni yezemstats umnumzana Taguma Mawonde uthi umsebenzi wezokubalwa kwabantu kuleli ubusenziwa kulandelwa iziqondiso okwavunyelanwa kizo ukuba zilandelwe wengeza uTaguma esithi kule committee eyabunjwayo yamalunga avelela kungaja ezehlukeneyo zikahulumende ukubonisana phezu kokwakumele kubuzwe uZulu
housing in the census, however, and you know, housing issues have got everything to do with indication of the well-being. It's part of the indicators of the well-being of a society. So this is where it is coming from.
Imibuzo ephathelene lezezindlu abantu abahlala kizo ihlezi khona sonke isikhathi lapho uqhutshwa uhlelo lokubala abantu.
Which assists in the development planning of this country.
Lolu hlelo lwe-census lusungulwe mhla ka-21 Mabasa lwagqitshwa namhla njalo impumela ikhangelelwe ukuphuma kunyanga ezintathu ezilandelayo kodwa inhlanganiso ezilonda amanani abantu emhlabeni jikelele zithi abantu beZimbabwe bakhangelelwe ukuthi sebeyizigidi ezilichumi lanhlanu 15.2 million ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingoMavis Gama
ukuze emaphandleni
lamlela ndwandwe
lamlela
lamlela
imuli yakoncube efumukwe kuward 17 eGwanda South ayibuquthi ubuthongo kulandela ukunyamalala komntwana oleminyaka yokuzalwa emine ngozibandlela uHappy Ngwenya wanyamalala ngemva kokuba ethunywe lodade wabo ukuyacela umlilo komakhelwane. UHappy wacatshwa ngelanga lakhe lokuzalwa ngemva kokuba ethe ubone inkalakatha yenyoka. Kuze kube lamhlanje akwaziwa ukuthi watshonaphi. Abakibo bathi babikela amapholisa abazisa ukuthi beqhubeke bemdinga. UAlbert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Udadewabo kaHappiness Ngwenya kubikwa isithi balahleka baze balala egangeni mhla zimathumi mabili lasitshiyagalombili kunyanga kazibandlela. Uthi phakathi kobusuku uHappy wahlaba umkhosi esithi ubona inyoka njalo kulabantu abamgijimisayo. Udadewabo uthi lokhu ngakufakanga engqondweni kodwa uthe phaphama ekuseni wathola uHappy engekho. Unina uShamiso Ncube uthi kusuke lalelo langa ngabuquthu uthongo
uHappiness Ngwenya ngamgcina mhla ka 28 January so wanyamalala kabonakala namhlanje so lokho edingakala wahamba lomunye umntwana lohamba bengu2 bethunywe komakhelwane kogogo bathe bethunywe komakhelwane kogogo wabonakala oyi1 umntwana yena kabonakala so kuze kube la namhlanje lokho engabonakala khathesi avela akudleka kulaleki ngoba yabungakwazi ukuthi umntwana ongapi khathesi uyenzani
uthi sebebhode kubo siyazi abathi umuntu wathatha umntwana isihlobo sakhe
lokho esimdinga uHappiness lakathesi so sibe sicela ukuthi ongabe lolwazi ngakho cela asincedise ngakhona oko yena ongabe lolwazi ngakho ngoba thina sesizamile izinyanga labaprofit sesizamile sisakwazi ukuthi senze ngoba umntwana siyamfunda rinqa abaprofit bekhuluma bayakhuluma ukuthi khona umntwana olozwani so asisakwazi thi indaba yangikhona siyiphathe njani because lathi kuyasizisa ubuhlungu because yizihlobo abantu abayenze khona oko
ugogo kaHappy unkosikazi Bethe Ncube onguye obehlala laye ngesikhathi namalala udufisa ukuthola iloba ngamathambo omzukulu wakhe ukuze abe lokuhlaliseka enhlizweni yakhe.
Sifuna noma ngamathambo kumbe zona izigqoko zakhona sibone amathambo omntwana sibone amathambo omntwana angilali ngiyazidla enhlizweni yami ukuthi noma ngihamba so ngikhangele ngiyesaba ngiyabe sembone ngani ngizadibana nomzukulu wami.
Unkosikazi Sipho Dubo isakhamuzi efumukwe uthi njengabomama sebehlalele evalweni ngoba bengazi okuzayehlela abantu ababo.
Asomntwana wokuqala ngemva kwalokhu kulabantwana angincangi ngaphambanise ngakwana 3 akade behamba kodwa bephangisa ukubonakala. Itshengisela ukuthi yinto ekhona ephilayo. Njalo singayikethisa kulolu daba kukhanya abantwana sizakhululwa ngabantwana ngokuthi aselathemba sesiphonga ukubamba amathumbu noma sibayihambise esikolo. Siyabe sesithala uvalo lokuthi abantwana banganyamalala baphele isikolo. Ukuthi asonto yokudlala yinto ekhanya iphilayo sibe khona esilayo esigabeni. Namanje silesile sifisa ukuthi kade ngabe uhulumende uyasiyangenela phakathi. Asidingele lathi eminye imizamo ukuthi umntwana lo simthole kusesemasinya abanye bengahamba.
Umnumzana Patrick Marupi ngomunye walabo abaphuma besiyadinga abantwana. Uthi kuningi ongabe kwehlela uyephi.
Nesikhathi leso izulu yayingumntwana omncane kuphose kwathole 3 years. Izulu lalisina kakhulu lilomdumo nezinanakazana ezihamba egangeni ziningi sesifunga ukucabanga ukuthi angabe wadliwa izinanakazana, angabe wabulawa izulu, angabe wathathwa ngumfula. Izakhamizi asakwazi ukuthi umntwana lo angabe wahamba njani.
Lanxa sekule nyanga ezintathu uyepho anamalala umndeni wakhe lokhu ungakalahla ithemba njalo ugcela iloba ngubani ongabasiza angenele. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisefumugwe eGwanda ngu-Albert Ncube.
Okwamanje sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namhlanje sicubungula ukuthi kulula yini ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ngezizathu ezichiyeneyo zibuyele ekhaya kulandela udlakela oluqondiswe kwabokuza abahlala kulelo lizwe. Siqhubekela phambili ngengxoxo lo nkosazana Memory Sincube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa.
Hey, mina ngingicabanga eminingi engifikelayo engqondweni nje mangicabanga ngesituation esikuyo right now ezama Zimbabweans la eSouth Africa. My first thought was ngipakethe impahla zami ngibuyele ekhaya. But ngicabanga ukuthi ngaze ngipakethe impahla zami ngibuyele ekhaya ngizofika ekhaya ngenzeni. Akunamsebenzi, imali yangikhona i-week, ungaze uthi uyenza i-business izophumelela yini, uzokhona ukusapota abantwana, uzokhona ukusapota abadala. Uzokhona ukuthi ma kungumsebenzi or kuyi-business oyiranayo, uzokhona ukuthi uyirane i-business le uthenge indlu yini or akukho lula ukuthi sifonge usuku uma sibuyele ekhaya. Ngizosebenza kuphi, ngizosapota ngani abazali bami, izinto ezinjalo. Ngoku-assessa i-situation lokukhuluma nje lamanye amaZimbabweni kule that thing yokuthi asilinde nini sibone maybe i-government ye-South Africa izogcina isizwele yatshintsha umcabango maybe base-extendela amapemithi or something like that. But ukubuyela ekhaya angazi, maybe masebenzi soku angazi ukuthi kuyabe sokunjani ukuthi size sicine sesithi okay sesibuyela manje, we are not ready to go back.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Memory Sincube isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa ebesixoxa laye uhlelo lwethu oluphathelane labesifazane. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo uhlelo olufanayo. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Siyabonga uSithandekile. Uhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa lomholi webandla le-EFF Zimbabwe, umnumzana Innocent Ndivali. Sixoxa ngodaba lombukiso weZimbabwe International Trade Fair. okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe khona kuhlelo lwakho. Kule difference enkulu kakhulu ngoba i-trade fair le ikhanya ilethe abantu abaningi kakhulu from ezabelweni eziningi across the country and across Africa, across the world. Kuyakhanya njalo ukuthi abantu abaningi bajabulile kakhulu, njalo abantu abaningi bazimisele ngokuyatshengisela lokho abalakho, and abantu abaningi bakhanya hayi basebenza ndawonye, akula kuxabana. Ngike ngafika e-trade fair ngabona into eziningi kakhulu ezidisplaywayo ezitshengisela ukuthi i-economy yeZimbabwe iyazama.
Bakhona abathi umbukiso lo awuzange uphumelele ngoba amankampani kade ekhona ebukisa engenelisanga ukuthi afikise inani eliyake lifikiswe kweminye iminyaka. Wena uthini ngalokho?
Mina nthi siliqiniso lelo ukuthi i-trade fair lonyaka ayiphumelelanga. Yalo angiboni mina ukuthi kuliqiniso ukuthi ama-companies akwanisanga ukuthi ebekhona. Kade kugcwele, kade kungahambeki, ibulawayo yonke nje jikelele. Ile traffic emangalisayo, abantu bagcwele indawo zonke. Mina ngihlala endaweni yemalindela okuthi ukuthi ngidlula phambi kwe-trade fence kuzonke. Akuhambeki, kufuze uze uphambuke uhambe ngeminye imigwaqo ngoba ama-companies agcwele azotshengisela into abazenzayo, izinto abagood in. And I believe mina ukuthi it has been a successful trade fair. And I believe ukuthi abantu abaningi abahambileyo bayithakazekile kakhulu i-trade fair lay. Mina njengo-leader we-EFF, as I have said, ukuthi thina into enhle siyayibuka and into enhle siyayithanda and njalo siyaziqhenya ngokuba
nxa sikhangela amankampani kade phiwa imivuzo, kukhanya kungamankampani akahulumende kumbe alobudlelwano lohulumende. Ungathini wena ngalokho?
Mina amboni kulodubo ukuthi ama companies akade wina ngalobudlelwano lohulumende.
Bakhona abathi umbukiso lo awuzange uphumelele ngoba amankampani kade ekhona ebukisa engenelisanga ukuthi afikise inani eliyake lifikiswe kweminye iminyaka. Wena uthini ngalokho?
As I have said ukuthi mina I do not see ukuthi iproblem ingapi. Nxa ama-companies lawa ewina ngoba asebenza, ngoba ayenza into ezisiza abantu, ngoba ayenza izinto ezibambekayo, akulani ukuthi are related to the government. In fact, thina as a socialist movement, we want the state to take control of the economy, to have a decisive control and a decisive involvement. So in fact, thina we want the state to own those companies. As EFF, we are a socialist revolution, as a believer, ukuthi i-state la so sile role in business. I-state sile role in creating jobs. I-state sile role in fighting poverty. I-state must play a role in directing ama businesses so as to improve impilo zabantu. So thina nxa ewini lama companies lawa asebenzisana lohulumende asila problem lakho as EFF Zimbabwe. Thina in fact we want the government, the state to be very much involved in business.
Okokugcina ungavalelisa abalaleli?
Ngiyabonga kakhulu. Ngiyavalelisa abalaleli bonke, valelisa lama members awe EFF across Zimbabwe, across Africa. Ngithi thina EFF Zimbabwe is very clear ukuthi hayi economy yeZimbabwe must involve abantu beZimbabwe and it must involve ama locals. A trade fair must be enjoyed by every Zimbabwean regardless of tribe, regardless of ukuthi uvela ngapi. Kuhle mina khathesi mphakathi kobulawayo esidikidikini, abantu they are relating to each other. There is no violence. Abantu bakobulawayo, they are so receptive. Abantu bakobulawayo, they are so peaceful. Ngiyabonga kakhulu ubulawayo omuhle ngokuhosta i-trade fair. Ngiyabonga.
Loge bekungumnumzana Innocent Ndivali umholi webandla le EFF Zimbabwe ebesixoxa la ekuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba asidibaneni kuhlelo lunye ngevikezayo. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Abasakhulayo benhlanganiso yabantwana babalwa impi yenkululeko bathi baza kuyavikela intatheli zendaba uHopewell Chingono okuthiwa uzathathelwa imbuzi zakhe ngabebandla lezanu PF kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.